embikweni awethule uNanza leli langa ngikazibuse umongameli uMkhwezi Masisi wakwele Botswana uthi ajabula kwamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe eselenzile lohlela kuthola uzibuse ngomnyaka ka-1966 iBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele nesikhathi ilizwe leli lithola uzibuse kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe ongumakhelwane weBotswana. IZimbabwe seyehlela emuva isingamanye amazwe angele mali kukanti ngesikhathi lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980 holi lizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHabroni uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukazibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uzibuso walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya kulo mehluko kakhulu engikubonayo ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uzibuso walapha unguzibuso wabanye abantu nxa sikhangela siqathanisa lekhaya njengobana sikhala ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo. Uzibusi walapha nguzibusi womuntu wonke kungakhathalekile ukuthi i-political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili yeBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho esabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966 ilizwe leli bekuliganga kungelamgwaqo kungelani. Khathesi nxa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama-highways kulamadamu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bazi ukusa bayajabula. Nxa sikhangele kithi le sibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi i-independence le yasilethela udubo.
IBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho. Unkosikazi Abinyoni osebenza eHabroni uthi kule Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhululekile.
Ya, siku-independence yeBotswana. IBotswana lilizwe elihle sibili, lilizwe elijula ukubisa. Izinto zakhona zonke zinhle, imigwaqo mihle, konke ezitola uswele lutho olufunayo uyaluthola. Yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa le esiyibonayo. Hayi khona eyakithi le Zimbabwe okungela, okungela mgwaqo, okungela kudla, okungelani. Abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence. Abake bakhangela abamanye amazwe ukuthi independence injani. Bake babheke kwele Botswana.
Usuku lwe-Independence Day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezitheneyo kodwa umcimbi omkhulu kade usemkundleni ne-National Stadium. Esigodlini eHabroni lapho uzulu akade ethe gwaqa uzobona imbukiso lokusithokozisa okutsheneyo. Umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa okumangalisayo. Umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu, ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.